Lezo izephula umthetho ezibotshiweyo, iJob Scala lofata imayere, ukukhipha imbiko engamanga ngamapolisa ukuthi babulele umntwana. Yibo abantu abamele bebotshwe lapho. Lokho abakukhulumayo lokho, bakhuluma nje okwabo nje ukuthi bazame ukuthi bahlezi befuna ukungcolisa uhulumende, bafuna ukungcolisa amapolisa, bangcolisa uhulumende, yindlela abakwabafuna ngayo. Konke lokho kade bekukhuluma bazame ukuthi bazondise abantu, abantu bahlale bezondi, bengabazondileyo, begcona uhulumende, bengcolisa uhulumende. Ngokunjalo izephula umthetho lezo ezimele zijeziswe ngokubotshwa. Baye kumemthethwandaba wokumela amanga, bemele ukukhuluma amanga. Kutsho ukuthi ngezinye indlela kulamanye amanga bamele beyajeziselwe njengana lawo okukhuluma bebumbele amapolisa amanga ukuthi amapolisa abulele umntwana, umntwana ophilayo ozihambelayo. Ngokunjalo izephulamthetho azijeziswe, izijeziso azilandele ngemuva kwabantu abanjengalaba, abantu abazama ukuthi babe sonke isikhathi bebe begcona uhulumende lapho kungadingakali khona.
Okwenza iMDC kanye lamagqwetha abasolwa bathi lokhu yikuhlukuluza nje uMahere uChingono loSikhala, ikuthi umthetho lo kudala wesulwa yinkantolo, ngokunjalo bathi lezi ngezombusazwe nje ezisegcekeni. Lingathini ngalokho?
Engabacebisa khona kumbe ngicebisa amagqwetha awo, abakusebenzise khonaokho abakuphetheyo ngokubavikela abantu babo khona ngale emakhothi, njengoba bevele sebeyizibotshwa. Ngabe sitsho njalo nxa kuyikuthi khonaokho abakukhuluma ngakho abami phezu kwakho bethi kuliqiniso, akube yiwo umthetho lo abame ngakhonaokho ukuthi ekusekelo sombuso esitsha kasiselakho lokho. Kodwa-ke engikwaziyo ukuthi amapholisa umthetho bawubonile, babone kufanele ukuthi babotshwe laba bantu belandele umthetho okhona, umthetho omileyo welizwe.